Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 kuNcwabakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabona ukuthi izinto eziqondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa ezali iyaphuma kuphela iqonda emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungazwi emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwanga obukhona bakutshuda bala mota.
Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimota zamapolisa nguhulumende ezedlula amakhulu amane.
Amapolisa ungakhangela vele idepartment yelaliyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela kutransport. I-transport vele ibibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days.
Abakubandla lezanupf bakuncoma okwenziwe nguhulumende. Izakhamizi zichothoza inyathela likahulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo emaphandleni. Abakatoli imendulo abeZimbabwe abaphatheka emidlalweni yeParis 2024 Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe abathi bamangaliswa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa othengele amapolisa imota ezingamakhulu amane lengxenye 450 ezizasetshenziswa ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Imota lezi ezohlobo le-Ford zibiza phose inkulungwane ezingamajumi amane amadola emelika $36,500 inye ngayinye. Uhulumende uthi zizasetshenziswa ukulondoloza ukuthula kwele Zimbabwe athi kuphela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit ngeviki ezayo. Omunye wababambe wangaphansi ngokuthengwa kwezimota lezi nguhulumende ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Siyabona ukuthi izinto eziqondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa ezali iyaphuma kuphela iqonda emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungazwi emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwanga obukhona bakutshuda bala mota. Imota zakhona basisangathi nxa umsebenzi uphelile. Uhulumende lo vele nxa le nto engelamsebenzi vele imali iyaphuma kuphela, yikubhidliza ukudlalisa imali kuphela lokho.
Kodwa singathi-ke imali le ivela ngaphi Ngwenya? Anti ilizwe lithi lilamali kangako?
Abantu bathi ilizwe kalilamali ngoba akula mali esiphaleni sethu. Imali iyaphuma kuyagetshwa izinto eziningi, o-lithium, o-diamond, o-platinum, o-chrome. Igwayi liyathengiswa e-China ngaphansi kwelizwe. Kutsho ukuthi imali ekhona vele yimali ye-politics, i-political funding. Nxa beyifuna bona befuna ukudlalisa imali. Kodwa asinge sithawula mali elizwe likhona ikuphela nje khathi sibagijigiji babe baphithekile balungisa imigwaqo. Nxa kulo khetho kuyathengwa izimoto eziningi, izinduna zinikwa izimoto futhi imali ikhona. Ye
kodwa nxa sikhangela phela imota lezi zingaba ngezomhlangano we-SADC kuphela kuzokuthiwani ngakho njalo phela nxa kukhangela i-budget deficit lapha kunzima phela lokho.
Siyabe sikwazi nje ukuthi nxa i-SADC siphelile, umhlangano siphelile, imota lezi kasoze sihanjiswe emapholiseni, kasihanjiswa kuhulumente, ziyahanjiswa kuma-structures ezanu-PF. Yikho ngithe khona mina kunje nje nxa ungazwi e-police station yokuthi untshontshelwe kumbe kulamasela kumbe kule nkinga ekhona bakutsho ukuthi abanamota. Kuthi imota zebe zigcwele zithengwa uhulumende. Kutsho ukuthi nxa vele umsebenzi supholile lowo esiqondane lawo, imota zihanjiswa kuma-structures ezanu-PF emakhaya lezinduna.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Common Market for Liberal Solutions oxoxa le-Studio 7 eseHarare. Ukubandla le-ZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi kuqondile okwenziwe nguhulumente.
amapolisa ungakhangela vele i-department yenaleyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela ku-transport. I-transport vele ibibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days mboni ukuthi kuqakathekile. Into eqakathekileyo ukuthi amapolisa asevise isizwe, abesizwe sithola isevisi eqondelele amapolisa. Ukuthi amapolisa kungathiwa nangumuntu sedala icala lapho sebulela umuntu, amapolisa angahambe eboleka izimota esesiyafika lapho ayafikelela khona. Amapolisa engayenzi izinto ezinjalo ezokuthi ihambe ihlupheka, ihambe icela i-transport. No, ilizwe vele limele amapolisa abe well equipped, abe le nto zabo ezikwanileyo. Yikho engikubonayo khonoko ukuthi amapolisa amele abe yiwo abone ukuthi sibonakala ukuthi into zabo zikwanile.
Imali yonke le ivele ngaphi kawule yokuthi kuthengwe imoto zonke lezi? Ibhajethi pele
yaseGibbs ungakhangela Gibbs, ibhajethi yakhona ikhona nti Ministry of Home Affairs le bhajethi yayo. Lanxa kunjalo Gibbs, ukuthi njengoba ngisitsho yinto mina amapolisa abe vele angana ayasilela, mina yakuthabela Gibbs khonoko amapolisa athole izimoto zokusebenzisa emsebenzini wabo oqondane labo, umsebenzi onzima kangaka. Hhayi okwesadeki, okwesadeki hhayi ambuni ukuthi amapolisa lokwalo ukuthi kulungiswe lesadeki. Hhayi mina ngithi amapolisa kumele ugatsha lwamapolisa lube limota zelezo ezigwanileyo ukwenzeka ukuthi ezenelisayo ukuthi baqhube imisebenzi yabo, njengoba umsebenzi wabo uqakatheke kakhulu kangaka Gibbs. Even lanxa kuto kutshengisela Gibbs okufuna ukwenziwa ngabantu, amapolisa abayeke bekwenze ukuvala khonoko ukuthengisela kulobu dlwangu dlwangu. Khangela Gibbs nxa ufuna, khangela sikhangelele e-Britain kunjani. Khangela kathi sabantu bezizali betshisa i-property betshisaokwanadesekutsho Gibbs ukuthi abantu batshisa ama-properties benze izinto ezinjengalezana. Kumele amapolisa athi rise to that occasion yokumele ukuthi balungisise umumo okhona.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla le-ZANU PF bexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Wezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni zisola inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo ezabelweni. Abantu abaningi bayakusola lokhu, kubika u-Albert Ncube.
Umphathintambo wezokulima umnumzana Encharles Masuka ubike kunyanga edlulileyo ukuthi kasavumeli uZulu ukuthi athengise inkomo emaphandleni esithi sokumele ziyethengiswa imikambo yamashowa. UMasuka uthe uhulumende uthethe lesi sinqumo ngoba kulabanye abantu abathenga inkomo emaphandleni ngentengo ephansi kakhulu. Ekhuluma eseGaranyembe eGwanda South lapho sekusungulwe izibaya zokugcina inkomo ezihlaselwe yindlala, uMasuka uthe leli nyathelo lizadala ukuthi inkomo zithengwe ngemali efaneleyo.
When I came here, I heard that the people were selling livestock at $80 or so.
Ngithe ngifika lapha ngizwe kuthiwa inkomo bezithengiswa nge-$80, abathengayo besithi engiyekela ukungikhombisela ngizabuya sengiyithenga nge-$50. Uhulumende esemise ukuthengiswa kwenkomo emakhaya, zonke inkomo sekumele zithengisele ema-ward center. Kuza kuba la malanga okuzathengiswa khona lezi nkomo ukuze lithole imali ephezulu.
Lanxa uhulumende esithi wenza lokhu ukuze avikele abafuyi, izakhamizi ezixoxwe lo msakazo we-Studio 7 zithi kazihambelani laleli nyathelo elithethwe ngurhulumende. Umnumzana Gabriel Moore, isakhamuzi semawane eGwanda South, uthi bathengisa inkomo isikhathi sonke uma bebhekane le nduba ezijiyeneyo.
Omunye nomunye uzosophola. Maye mina nxa ukuthengisela umntwana wesikolo sokumele mele ziyaqoqwa, abanye phela kabakubona. Njalo yena umuntu nxase kumele aqala akhangele ukuthi abantu bona ukubahluphayo kubahlupha njani. Ngoba inkomo ngiyayithelela kodwa sokuthiwa ziye endaweni, endawo ibenzela ukuthi athi iteksi. Sibe iteksi inkomo yami engiyithelelayo ngiyithengela imithi ngenzani.
Umnumzana Colin Ngwenya, oyisakhamuzi seMatobo, laye uthi lumthetho awusoze waphumelela.
I-government yebo ayibuye izosincedisa kodwa isithole thina siloko sidodoba ngendlela ethi siphila ngayo. Akuthi ngoba sithengisela induku zethu azifani, njalo indobo azilindi ukuthi uhulumende aze abuye azothenga. Maybe uhulumende uthenga ngentengo ephansi asikwazi. Kathi-ke thina siyizakhamizi siyakhulumisana.
Umnumzana Khumbulani Moyo laye uthi iningi selithengisa inkomo ngenxa yendlala kanye lodubo lwamanzi. Ngalokhu-ke Moyo uthi ngapho kwamanzi uhulumende uyavuselela amadamu agcwele udaka, hathi ukuvimba izakhamizi ukuba zithengise inkomo zantando.
Ngasithola izinto ezinjengemtshina zisikhiphela udaka ngoba lokho okugqibeleka kwenza ukuthi lanxa izulu lisina amanzi angabamba amadamu acine ecapha ngangaloko mbondo ehamba kodwa idam lingabambi lutho.
Abogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula amakhulu amane 432 kulesi sabelo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.5 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa indlala lonyaka ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula,
gukama,
lamlela,
gukama.
Sawa mkhulu ke Albert Ncube kona ngapho ke emajawundeni eGwanda esabelweni seMatweni South. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele e-United Nations ithi ukuguquka komkhathi sokubangele inhlupho eziningi kuzwekazi le-Afrika okulabantu abaningi ababhekane lendlala, imikhuhlane lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abafika phose 190 ababhonjwe ngele-Israel namuhla bafela esikolo eGaza. Owamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula ukucitshwa mahlayana kwamagesi lokusilela kwamanzi. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Indaba yamagesi indaba esihlukumeza njengezakhamizi. I think sondela almost 3 months lapha amagesi ahamba khona almost every day and ahamba for isikhathi eside.
Njengezakhamizi laziswa yini ukuthi imbangela yokucitshwa kukagesi mahlayana kuyini?
Ngezake sithi basinika ischedule yokuthi amagesi azahamba njani, but lathi sesananzelela ukuthi ngalawa malanga kusho amagesi abengekho. Kwesinye isikhathi though ayahamba anawe ahambi nge-normal schedule leso singani sesiyijwayele. So akula schedule abantu abayiphiweyo ukuthi bebekwazi ukuthi azahamba njani. And isikhathi esiningi mayehamba engahamba ekuseni aphenduka ngesikhathi zemini, engahamba ngesikhathi zemini aphenduka ngabo 10 p.m. well after 10 p.m. kulamanye ama-cases lapha ahamba khona the whole night kumbe ni the whole day.
Ziphila njani izakhamizi kungelamandla kagesi? Sibona ukuthi abanye bathi akulula ukuthola inkuni zokubasa kumbe okunye okusetshenziswayo.
Izakhamizi zithole nzima kakhulu ngenxa yokuthi inkuni sezidula, lezo zithengiswayo ziyabiza kakhulu. Uyabukhanyelela ukuthi ibhantshi yenkuni eyi-1 ingakhosta about $1, and lapha sikhuluma ngabantu abangasebenziyo okunzima ukuthi bethole lawo madola every day ukuthi bathenge inkuni zokuthi bakwanise ukupheka. Ugcina uthola ezakhamizi kwesinye isikhathi sezingena emaganyeni zizama ukudinga inkuni emaganyeni.
Ikhona imizamo eliyenzayo njengabakhokheli bezakhamizi ukuthi likhulumisane lohulumende lizwe ukuthi kuhamba njani?
Njengenhlanganiso siyaqhubeka sikhulumisana lama-organizations anjengabozesa ukuthi at least kube le improvement ekuprovideni isevisi enjengemagetsi. And lokuthi nxa amagetsi ezabe ngekho basinike ischedule esizayisaculata kuma-residents.
Uhlupho lwamanzi-ke ikakhulu nxa kuqondana ukuthi ngapha kulamanzi, ngapha kulamagetsi.
Endaweni yamanzi izakhamizi zithwele nzima kakhulu khulu ngodaba lwamanzi. Amanzi lokhe eshoda. Kuye kwakhulunywa even nangu mayor wethu uSenator Coulthard ukuthi Bulawayo ayila raw water, and le council isizama ukukhulumisana lohulumende ukuthi declare iBulawayo as a state of emergency. Silezinye indawo esihlangana lazo ezinjengasePhumula, kwezinye indawo ezinjengaseCountry Park, lapha izakhamizi izindlu zabo zingane ziphezulu kulezinye indawo ezinjalo azifiki amanzi, and ama-residents akhala ngokuthi sebehlale more than 3 weeks bengela manzi endaweni ezinjalo. Lapho okunjalo khona sesikhulumisane le council ukuthi besupply amanzi through ama-bowser ukwenzela ukuthi ama-residents behlale benamanzi, benatha amanzi at least ahlanzekileyo avela kukhanso.
Lowo ngunkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi ulenhlelo zokuthuthukisa amandla amagesi ezitishini zelizwe ezigoqela ewange leCariba. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, nanko kwethule namhlanga uNtukameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba, lijone lendaba.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba. Langala puma lendaba, langala puma lendaba, la chona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siseGwanda, okungelinye lamadolobho ahamba phambili ngodubo lwabantu abazinceda egangeni kulokuya eZambuzi, i-open defecation ngesiNgisi. Uphenyo olwenziwe nguhulumende emadolobheni olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee luveze ukuba idolobho leMazowe yilo elihamba phambili kulolu dubo, lilandelwa iGweru Urban, Rishabane Urban, kubuye iWange, Shurugwi, Gwanda, Gutu, Victoria Falls, iBeitbridge, iPlumtree kanye lamanye amadolobho achiyeneyo. Lolu dubo luvame kakhulu emaphandleni lapho okungela Zambuzi. Emadolobheni lubangelwa yini kahle kahle? Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo.
Ngibonga ukwamukelwa ehlelweni leStudio 7 fowethu. Open defecation ngingathi ngamafitshane izizathu zintathu. One, i-system yethu eGwanda, i-sewer system, iyakhwehlela. Okwesibili, silawo amanye ama-areas where ama-residence stay angakungakabi fully serviced. Three, ngama-church lawa agcwale emagangeni.
Luba thinta njani abamasonto lolu daba?
Amasonto agcwele egangeni fowethu. Ngithemba leyo report igange ekhuluma ngalo yikho okulamasonto amaningi. Ungavele ufike nje eGwanda uzigadele intaba yethu esipiscopo labana ukhangele ngamafulegi iGwanda yonke emuva ngahle. Ngamasonto kuphela agcwele iganga lonke. So abantu abo baphonga ufika nje bagamula izihlahla bazingenele isonto yabo, yibo kakhulu engibona ngathi basebenzisa iganga kakhulu. Okwenzakalayo kunye nje umuntu angayakha indlu yakhe before eqede ukuyisevisa futhi, abanye bayarenti njalo ingaphelanga injalo, so kabasela option yokuthi baye ngaphandle sebesebenzisa iganga ngoba kayikapheli indlu yani ukuthi ihlaleke. Ngenye inkinga esisuka sibe la yenza abantu becebe sebesiya egangeni.
Umthetho wamadolobho awuvumi ukuthi abantu bahlale ezindlini ezingakapheli ukwakhiwa, ikakhulu ezingelamanzi leZambuzi. EGwanda umasipala uyakuvumela yini lokho?
Akakuvumi umasipala ngoba ngithi ukuthi uzungena endlini udinga i-certificate of occupation. Kodwa abantu bayenza mfowethu, bangena ezindlini bazihlalele. Maybe umasipala yena sokumele akwenze manje uqinisa isandla, ngoba njengoba utsho nje izulu liseliseduze, lingakuthola kunjalo kungaba nengozi enkulu kakhulu, ikakhulu ngesifo sohudo.
Lina njengenhlanganiso yabahlali kuyini elikwenzayo ngoba kule ngozi lapha yemkhuhlane efanalo ekholera?
Sesike sakwenza thina as i-Progressive Residents Association, We have tried to engage the city council here, the municipality here, in the issue of our system. I'm sure Mayor Tomocha is busy trying to come up with solutions as to how best we can try and have proper sewage disposal, as in ukusebenza iplant yethu endala le nja zilinke ukwenzela ukuthi isiwa yethu yonke ihambe ngendlela emele ihambe ngayo, ihambe iyeprocesswa lapho kumele iprocesswe khona, kuphume kumbe i-reclaimed water and then le manure proper.
Ubachiyela siphi isixwayiso abahlali?
Abahlali singakuxwayisa ikakhulu labo abakhwenzela egangeni ukuthi ba-apply ku-council. I-council eGwanda is one friendly council. Ukuthi bengahamba be-apply abathole indawo zokukhonzela ezi-right abazafaka khona endaweni eservice, bayenze ama-church abo lapho abazakwanisa ukuthi bathole ukwenza i-proper sewage disposal, bayafaka ama-toilets. And then abahlali esingakutsho sabela limkhuhlane khona eyosifo sohudo, ukuthi bazame by all means, even i-system yethu inganisakhwehlela kwamanje, ukuthi basebenze bezivikela to try and reduce as much as possible i-open defecation leyo yokusebenzisa iganga, ngoba kuyingozi not only to bona, even laba ku-downstream abantu bakithi emakhaya kubogwanda south le sebekazisenkingeni ekholera.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Kubonga mina mfowethu.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo, ungathunela kusasa tshahala kwethu. Wezemidlalo abakatoli imendulo abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2024 Paris Olympics ekuqhubekela phambili kule France. Uthabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, uthi benza kahle abamele ilizwe abagoqela Makanakaishe Charamba, Lotapiwa Nashe Makarau, lobabeke phansi emdlalweni wokugijima we-200 meters.
I think sonke siyasuthiseka ngoba this was historic. Akukaze kwenzakali abakwenzayo lokhu ukuthi sibe lama athletes angu 2 becompete ku same event ku final ye Olympics. So that in itself is a huge achievement for Zimbabwe. Ngathi mina abantu bonke kade bekhangela online ngiyabona ukuthi sibe lama positives lokusekelwa kade bekwenza ngabantu beZimbabwe besekelwa kakhulu. Njalo siyabonga ngalokho. Sithethana basale abantu beZimbabwe balokhe bebancedisa abafana labo bebasupporta, ngoba nxa siya kujene uyayo ka LA 2028 lesho ukuthi babe sekwenye indawo. Nxa ubona abantu abakhulu abakompita kuma Olympics, their first Olympics, befika ku final and then omunye afike ku number 6 afile for short in a 3 ukuthi athole medal. Hayi, ngokubona kwethu sibili siyabonga. Siyababonga abafana ngikade ngikukhuluma labo namhlanje sithi mina benze kahle and ngathi bona basenze sakholisa. Then uIsaac ugijimile namhla, angabe iposition yakhe ingaphumanga iphezulu kakhulu but uphume eku-19, iposition 19. It's a very good position ngoba ungakhangela ama-athletes akhe labo. The time agijimileyo namhla is his best time eyomnyaka lowo. Yes, ama-conditions abe nzima but ulwisile umfana uIsaac Mpofu. So ngathi ikoloko okuphumileyo amalanga ama-tshwana adluleyo kwaqhayisa ngowerowa wenza la i-final yakhe, wabuya ama-swimmers they gave their best, besenza ama-best now best. Mna ngithi abantu beZimbabwe nxa liyabe likwazi libona ukuthi ama-athletes all we can ask them ukuthi bayenze their best and that's what they've done.
Yeah.
So ngiyakwazi ukuthi nokusipesi ngikhuluma labo namhla ngibamita ngisiza ukuthi babesikhalazo bebebonga sibili bethi babebona sibili ukuthi iZimbabwe ibasekele, bonke abantu bebebesekela.
Yes,
njalo bebebonga ukuthi bekhaya siya phambili bonke babona ukuthi bazabe beku-proya ku-LA 2028 ke siyabe sikukhangela.
Yes, ngathi kusasa kulani, kumi njani kusasa?
Kule Women's Marathon silo Ruthendo Nyahora oyakhijima represente iZimbabwe ku-marathon. So ya ukhangelele la ukuthi uzanika konke alakho and ikho siyabe sisamsekela. So siyambona kusasa ngo-8 o'clock nge-Zimbabwean time. So same time Paris le Zimbabwe isikhathi esifana layo. So you can see siyambona kusasa ekuseni sibona ukuthi uzasiphakulelani, but yes, ubethembisa namhle ukuthi uzanika konke lakho, and siyakwazi lathi siyamthemba ngalokho akupromisileyo.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, obexoxa le Studio 7 eseParis kwele France.
The Voice of America.
Uhlelo abaculi bethu liviki zihamba lomculi kamasikhandi wezokholo umfundisi Arnold Sibhula. Lo mculi udabuka esikosibhula eGwanda kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nangu ixoxa lo Ntukameli Nkomo weStudio 7.
Studio 7 ngokuthola ithuba ngokomculo sengihambe kancane iCD lokuqala lithi abaphathi elesibili lithi remember me elesithathu lithi pulpiti ngamapiano gospel ngithatha abantu ethaveni ngibase enkonzweni nginomsebenzi omusha ozayo maduze abantu bahlale bethiye indlebe
nogogolo naye wile sono umntwana lo awunaye wile sono wonke laba nabo bale sono nakuba lezami sono ngile sono awunami ngile sono ngile sono awunami ngile sono ngile sono awunami ngile sono nami ngile zami sono wonke laba nabo bale sono labaphuza umpesu nabo bale sono
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangangithola kulezi nombo 061 929 3623. Ngiyaziphinda futhi inamba 061 929 3623. Umculo wami ukuzo zonke inkundla zokuxhumana YouTube, Spotify nakuwo wonke amaplatformu omculo.
Abalandeli ubachiyela wapha manje.
Ngicela uxhaso lengoma zidlalwe emsakazweni yonke jikelele. Oba kumadlela khona leZimbabwe labo Ezra Chisa kunye nabanye ezinye izitudio zakwaMthakazi. Ngicela ukudlalwa kuzo zonke izitudio zakithi. Ngicela isupport kini nonke balandeli bakamfundisi Sibhula. Ngithanda njengoba ngizithanda. Ngiyabonga.
Yenze baba. Yebusebenzele.
Kuloke ijahala kosibhula kulangale kejawunda eGwanda ngothina lokusasa singakhlukana lesi sikhangele ezinye izihloko zendaba badlamalahle abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimodwa zamapholisa nguhulumende ezingamakhulu amane lengxenye. Sibonge ke akade bephethe imitshina namhlanje uNtukameni Nkomo losayida umanjinela wethu olibalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo okeeps dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.